eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 Ncwabakazi 2018 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa awezrp athi isiphathamandla somanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethwandaba waphezulu welizwe owe-constitutional court okuphikisa isicelo esithulelwe idale linye umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isiphathamandla somanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Tendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia ekuhlangothi kodwa olweZimbabwe. Lokhu kuvezwe lipholisa elambophayo umnumzana Jealous Nyabasa obesipha ubufakazi emthethwandaba kamanje eHarare namhlanje. Umnumzana Biti wetheswa icala lokuchutshozela udlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yalolu khetho ikomishini elelungelo lokwenza njalo eyeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho. Wabalekela kweleZambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Uthi akufanelanga athonisiswe icala aletheswayo ngumthethandaba weZimbabwe njengoba wathunjwa ekweleZambia lapho ayedinga khona ubuphepheli. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uyawaphika amazwi kamnumzana Nyabasi olipholisa ebufakazeni kwakhe emthethandaba. Udaba lolu luzathethwa njalo kusasa. Asizweni amazwi kaNkomo ekhuluma leStudio 7.
Chikuda kunyaya chichiraswe masuchibi chokutanga zvavari kuti vakaita azvimosha.
Sifuna lesi sicelo silahlelwe kachana. Okwakuqala okuthiwa kwenziwa akusilo kuqala ngoba amaphepha abawethulayo kawafakazi lokhu. Okwesibili abalandelanga umthetho ekwethuleni amaphepha la.
Lo ke umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela isiphathamandla se-MDC Alliance njalo engumkhokheli we-PDP umnumzana Tendai Biti kungamazwi akadedolikelwa nguChris Gande. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethwandaba waphezulu welizweni we-constitutional court okuphikisa isicelo esethulelwe idale linye umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Asizweni udaba esilethulelwa ngubathabile Masuku.
UChamisa uthi ukhetho lwaba lokuqilibezela okukhulu ngoba amafomu awe-V11 abalawo aveza ukuba wanqoba kulolu khetho ngesilinganiso esikhulu laloba ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba uMnangagwa unqobile. Elinye lamagqwetha kaMnangagwa njalo engunobhala obona ngezemithetho ebandleni leZANU-PF umnumzana Paul Mangwana ugcizelele ukuba bethule amaphepha abo ku-Constitutional Court. UMangwana uthi amaphepha abawethule emthethwandaba agcizelela okwethulwe ngabezeki ukuthi uMnangagwa nguye onqobileyo kukhetho lokudinga umongameli, ngakho-ke bakhangelele ukuthi lolu daba luzahlaziwa edale liphume lesinqumo ngokuphangisa. Amagqwetha kaMnangagwa ake azama ukungenisa amaphepha la ngomvulo kulikhefu kodwa afica idale le-Constitutional Court livaliwe. ngemva kokwethulwa kwalamaphepha umthetho onika uChamisa insuku ezintathu ukuphendula okwethulwe ngumnangagwa phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Ngemva kwalokho umthethwandaba usuzamele uhlaziye loludaba iphume lesinqumo phakathi kwensuku ezilitshumi lane. Kunjalo nje, umkhokheli womanyano we-Coalition of Democrats, umnumzana Elton Mangoma, oncintise kukhetho lokudinga umongameli, laye uthi inhlolisiso enziwe ngumanyano wakhe uveza ukuba umnangagwa akatholanga amavoti eneleyo ukuthi agcotshwe njengomongameli welizwe. UMangoma uthi lolu khetho kumele luphindwe phakathi kwababili abasana emthethwandaba, umnangagwa loChamisa. UMangoma uthi inhlolisiso yabo le iveze ukuba umnangagwa uthole isilinganiso sokungamachumi phose amahlanu 48.7%. UChamisa wathola isilinganiso esilomehluko omncane kakhulu kulesakhe ese 48.1%. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe, umthethwandaba waphezulu elizweni oweConstitutional Court yiwo olakho ukuxazulula lolu daba, njalo akula muntu ongaphikisa kulokho oyabe ukunqumile. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu wakoBulawayo osebenzisa izimota ezithwala uZulu uhlangabezwa njalo evaleliswa liphunga elibi nxa engena edolobheni ngenxa yokunuka womthambiso ezindaweni zokuthwalelwa abantu. UBathabile Masuku ubutsethulela lolu daba njalo.
Lolu dubo lwephunga libangelwa yikuthi abasebenza ukutshayela imichova, labasebenzisa imichova kabasela zambuzi lapho abangazinceda khona, esilindweni semichova, lapho abathuthela khona besuka, lapho okwakhelwa khona amavinkili awegodini mall. Umnumzana Thulani Mlawuzi ohlala koBulawayo njalo esebenzisa imota ezithwala uZulu nsuku zonke uthi indlela idolobha esilisenyanyeka ngayo ayisayenzi ngoba imikhuhlane singatholakala ebantwini njalo akusahloniphisi okwenzakalayo.
Akuyenzi ukuthi etown anti isithi senta kunukumchemo bekula order. I think kumele ukuthi government ingenele lapha ni sort out ngapho bafica abathengisa ukudla amabhanana abanye bathengisa into ezidliwa apha kunukumchemo afana bomjobo bachemela. I think ingakuyenzakala kutholakala i-rank approach nakungatholakala kube lento engcono engenzakala because lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zeka kuthiwa ichayile eZimbabwe kubangela indawo enjani. I think kumele ukuthi government ithathe action ngakho lokho ukuvalwa kwegodini. Igodini uma umuntu uthetha ngikhona engaklini ngokungcono abantu babenzela doti yabo endaweni eyi-one enzela egcekeni noma kwakhona ababeyenzela egcekeni but kwakungafanenda lapha because umuntu achamela ngemva komchoma sale abasahlonipho mamakudinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet ne-council ingaprovide maybe kungaba ngcono.
Omunye wababizela imichova erenkini entsha eceleni kwesitishi sezesa umnumzana Tricos Ndebele uthi akula zambuzi yikho okubangela ukuthi abantu begcine bezinceda eceleni kwezimota.
Akuyenzi ukuthi etown anti isithi senta kunukumchemo bekula order. I think kumele ukuthi i-government ingenele lapha ni sort out ngapho bafica abathengisa ukudla amabhanana abanye bathengisa into ezidliwa apha kunukumchemo afana bomjobo bachemela. I think ingakuyenzakala kutholakala i-rank approach nakungatholakala kube lento engcono engenzakala because lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zeka kuthiwa ichayile eZimbabwe kubangela indawo enjani. I think kumele ukuthi i-government ithathe action ngakho lokho ukuvalwa kwegodini. Igodini uma umuntu uthetha ngikhona engaklini ngcono abantu babenzela doti yabo endaweni eyi-one enzela egcekeni noma kwakhona ababeyenzela egcekeni but kwakungafanenda lapha because umuntu achamela ngemva komchoma sale abasahlonipho mamakudinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet ne-council ingaprovide maybe kungaba ngcono.
Umthayeli webhupta umnumzana Bonakele Dube uthi yena lanxa umuntu enikezwa istanda into yokuqala ayakhayo yisambuzi kuqakathekiswa ukuhlanzeka.
First thing is the toilet. Even if you have a camp meeting, I'm young. First thing is toilet. It should be practiced. Do you have a want to do?
Umnumzana Reason Moyo okhangele ukuhambisa kwenhlelo kuchova mbayiwa uthi izambuzi ezikhona eduze ziyabhadaliswa kodwa bakhuthaza bonke abasebenza ezimoteni zabo ukuthi bengenzi ingcekeza kodwa beziphathe kuhle.
Silapha siyabe sikhangele abantu bonke ama drivers lama conductors aba ukuthi bonke into yakhona yonke bayenze. Indaba ama toilet leyo iyasihlupha kakhulu. Sakhuluma lo pick and pay ukuthi asivulele itoilet sisebenzise for free. Pick and pay manje uyasicharge. So sicina sesiyabe siyangena ngaphi ezithupheni kumbe kumabhethini. So kuba khatshana. But siyabe sizama ngendlela zokuyi-encourage abafana bethu ukuthi banganzi bachemela phansi bangayenzini ukuthi nje indlu ewele phokwena wiso uyathola umuntu ukuthi ukhona ogangayo akwenzi lokushana kodwa vele sithiwa siloko sibhoda nje besikhona lapha njereni lasiloko sibhoda sikhangela konke izinto ezinjengazona lezi zonakala khansilisike sacela ukuthi basingakwazi ukuthi itholi kuyana ngeyakhe kumbe kapick and pay so namanje siloko singakabayikwazi ukuba bazangasiphendule ukuthi itholi kuyekabani because lapha thina
indawo zokugadela ezintsha ezabekwa ngukhansili sigoqela umgwaqo ku-6th Avenue emdulini ko-Pick and Pay Hyper kulobhengula Street eceleni kweziyesa. Lezi ndawo zonke zafakwa abantu kodwa izambuzi akula njalo izimota ziningi. Lokhu kubangela ukuthi abanye bagcine bezisiza egcekeni. Izakhamuzi zakoBulawayo zitshengisela ukudana ngalokhu njalo zikhuthaza ukhansili ukuthi abone ukuthi uyatholisa izambuzi kumbe lezo ezisuswayo ukuthi ziphathise. Obona ngokuthengisa kuJova Mbayiwa umnumzana Ndaba Ezinhle Mabunda uthi ukutholisa izambuzi ngumlandi kakhansili njalo okulamanyathela asebewathatha ukuthi bathole izambuzi njalo ngumlandi we-BCC ukwakha. Umqondisi wekhansili wempilakahle kazange atholakale ukuthi atsho inyathela likakhansili ngoba ephakathi kwemihlangano. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa ngolesine eGwanda asekuzinga eliphezulu njalo abaquqa lombukiso bathi bakhangelele ukuba ube ngcono kulowanyakinye. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba enkundleni eGwanda Showgrounds, umgcini sihlalo weMathebeleland South Agricultural Show, umnumzana George Pengo, uthi amalungiselelo ombukiswa lonyaka aphazamiswe ngezombusazwe, kodwa kungenani bakhangelele ukuthi uza kuba ngcono kulowanyakenye ngoba kulamankampani amaningi azabukisa lonyaka. Angamajuma isiyaka lombili amankampani azabukisa lonyaka njalo lelinani liqongile xa ugathaniswa lanyakenye lapho kwabukisa khona amankampani angamajuma isikhombisa.
Isiyaka lonyaka izaba nkulu kwedlula eyaseminyaka ophelizeyo siyabe sibukisa inkomo ezabantu abavela emakhaya nenkomo esithi khona ngama-commercial farmers kuyabe kunama-breeder atshiyeshiyeneyo. Sikhangelela ukuthi farmers lama-exhibitors bazaba lethuba lokuthi bahlangane bebonisana betshengisana bafundisane ukuthi sisebenze njani ukuthi sibe lengqulela phambili in terms of i-agriculture.
Umnumzana Sipengo ogcizelele esithi akubizozwayo kulumbukiso njalo ukhuthaza ozulu ukuthi aze ngobuningi ezojabula le muli.
ngiyathanda ukukhuthaza abantu ukuthi babuye bazozibonela. Yabuza kwenza imidlalo eminingi kakhulu, kulama-drama majors, then azakuba nemidlalo enjengabo-tug of war, then nabanye abazavela koBulawayo, ezimnyama from koBulawayo bazabuya bezositshengisa okutshiyashiyaneyo kwi-entertainment. Abadala i-$2, abantwana i-dollar.
Umnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya, omunye weziphathamandla ze-Show Society, uDama Nkampane akhangelelwe ukubukiswa kwakuqala lonyaka abalise kamakhalelekhukhwini e-Econet elungisa isamende ePretoria Portland Cement PPC kanye lebhanga le-CABS. Umbukiso lonyaka uqhutshwa phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela, sustainable development through agriculture, njalo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni yisiphathamandla se-PPC ngoMgqibelo. Ngimele iStudio 7, ngiseMajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama kusiyafika ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo lapho esikhangela impilo yabe Zimbabwe asebehlala emazweni olwe Diaspora Forum, sihlaziya ukuguqulwa kumthetho wezijeziso zenetho ezethulelwa ilizwe yele Melika owezidera. Singakayi kuhlandla lesibili lalolu hlelo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Iziphathamandla zawele Italy zibika ukuba inani lasebefele engozini yokudilika kwebholoho leMorandi Bridge edolobheni leGenoa selifike kwabangamachumi phose amane 39. Umsekeli wenhloko kahulumende uMatteo Salvini ubike ukuba phakathi kwabafileyo kulabantwana abathathu, njalo kulabaningi abalokhe bengakabonakali. Indawo ebibangwa ngele Philippines lele China elemigodi embiwa amafutha ezimota, ele China selivumile ukuthatha isilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini. Njalo sikukhanya lokhu kusebenzile uxazulula ingxabano phakathi kwamazwe angumakhelwane la. Uhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, namhlanje uChris Gande weStudio 7 uxoxe lo ntombazana ohlala kweLebhilithane.
Igama lami nguJudith Isabel Dlamini, ngihlala eGroutroad.
Ya, ungasitshela ukuthi njengomuntu osemazweni ubona njani okwenzakala ekhaya? Ubulethemba na elokubuyela ekhaya kulandela ukhetho?
Bengilethemba lokuthi ngibuyele ekhaya. But then okwamanjena ash sokunzima sengiphelelwe lithemba. Okwamanjena sobe ngisebenzisakhe ekhaya, nxa usubona okwenzakala ekhaya kuqeda amandla ngiqeda ithemba, asela themba.
Manje ngokubona kwakho usuzayenza njani? Kutsho ukuthi usuzamelela yini u-2023 ubone ukuthi kuyahamba njani, kumbe uzaphongukuhamba nje kunjalo?
Mina ithemba seliphelile ngoba ngingumntwana ngangiselupane. Ubaba wayevanjiwe, bamhamba bamchaya, babemchaya ubaba. So ngangibona amapholisa echaya, amasotsha echaya angaka, kuya ngethusa lokuthi ngiphenduke ekhaya ngoba mina into nale engiyibonayo into eyayiyenzakala kini. So ngibona ukuthi iZimbabwe kayitshintshanga. Ubabakazi wayezithwele, ababekwenza babedabula, babebaqhaqa abantu abazithweleyo. Ubabakazi wayengubabakazi wami angangimthanda kakhulu, kazange aphenduke. So into engiyibonayo eZimbabwe ivusa ezinye izinyalo zakudala.
Khona ngapho eBradford uhlala le muli?
Hayi, okwamanjena ngihlala ngedwa.
Okokuthi kodwa usulethemba lokubana njengoba ekhaya kungalunganga usuzaqala imuli yakho khona ngapho uhlale khona ngapho?
Amakhiwo ama alothando kakhulu kwedlula ekhaya. Ngobana uthando ngingumntwana ethando engizizweyo. ngibona uthando olukhulu lapha kwala phetheya kule khaya. Ngoba ekhaya esasikwazi ngamasotha esichasa abantwana. Abantwana ababengani bebamba abantwana besirep libancane. So nxa ukubona kunjani kuyabuyela emuva lokuthi ucabanga ithemba yabososi. Silahlekelwe lithemba lokuthi ubuyele ucabanga ukuthi ubuyele hayi ithemba seliphelile.
Manje nxa uxoxisana labanye abakhona ngapho bathini bona ngomumo lo abawubonayo? Siyazi ukuthi bakhona abawusekelayo bathi kulungile okwenzakeleyo. Kodwa wena uxoxa labo bathini?
Abangixoxa nabo abaningi abathi labo kulungile. Abathi balungile ngaba ingani ingqondo zabo kasebenzi kahle. Ngoba wonke umuntu uyakubona ukuthi abantu bayahlupheka, abantu abadli, abantu abaya esikolo. IZimbabwe yayi Zimbabwe elungileyo but kathesi selilizwe elimotshakeleyo.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo kathesi ekhaya lokhu, ubona ungani ngeminyaka elandelayo kuzaba le nguquko yini? Sibona omunye umhulumende ongayisiye lowo sesemjayele engena esihlalweni.
Akusoze ngoba kuqala, even kuqala, fanele ekuqaleni kuselezana uthi kule zapho. Izani yayilahla amaphepha abanye abantu. Lokhu into abakwenza sikawuqali kathesi. So lokhu asikwazi ukuthi kuzaphi. Nabanye sesilahlekelwe lithemba. Ngoba as long as izani khona, vele abasoze bavumele ukuthi omunye umuntu abuse.
Wona amabandla aphikisayo uwabona njani? Kuyini kahle kahle okuyehlulayo ukuthi angene esihlalweni?
Ngoba abangene maze bezangena esihlalweni bazangena njani? Izani wabantu bezani baba bebe. Kuyafana nalokuthi nxa umuntu esize emzini wakho wena nguwo lamakhiye ukuthi nxa ezoloja wena ole power. So abantu abaningi baba bephandle izani ngabuye yibo abakhulu bayenza belahla izinto. And then abanye abantu babe bethengwe ngemali. Abantu abaningi bathengwa izani ngemali ukuthi bezuze isikhundla but babe ngakwazi ukuthi bathenge isilizo.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyalivalelisa uZulu kaNdaba. Isizwe yami iyakhala kunani, sinabanye ngapha siyadla but nxa sikhuluma lina abesekhaya lingamaqhawe ngoba likhangelile ilizwe lethu. Ingani inkosi singaba lani ilizwe kulobu buhlungu elihamba kithi? Siyabonga.
Hayi, lathi sibongile, ube lelangelihle.
Kulungile, Mbongile.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini obekhuluma ecingweni loChris Gande owe-Studio 7 eseBhilithane. Kulo mongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende seBrightbridge oxotshwe umsebenzi ngemva kokuchothoza uhulumende weZANU-PF esithi nguye obangela zonke indubo eziselizweni. Umkhwekeli wesibhedlela lesi umise unkosikazi Senzeni Klassen umsebenzi kunsukwana ezedluleyo esithi wephule umthetho ngokuchothoza uhulumende. Amagqwetha alwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights asole kakhulu isehlakalo lesi, athi njalo umongikazi lo sehlalela evalweni ngokwethuselwa ngamapholisa esithi alakho ukubulala abantu bakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe uNtungameli Nkomo oweStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Diva Dube, yena othi unkosikazi Klassen kamelanga axotshwe umsebenzi ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo njengaye wonke umuntu.
Ngibona ngathi kube yinto embi kakhulu ngoba nxa abantu bengasuthiseki ngento abayifunayo kuqakathekile ukuthi bayikhulume ukwenzela ukuthi yena engohulumende abekwazi ukuthi abantu izidingo zabo zithini, njalo abekwazi ukuthi abantu bafunani. Yena kathi bengafanelanga ukuthi benze lelo nyathelo abalithetheyo. Into beqakathekile ukuthi bazwisise ukuthi imbangela kuyini eyenza umongikazi lo azakhuluma into efanelana naleyo. Uyena uhulumende ngumlandu wakhe ukuthi bekufanele ukuthi alungise lolo daba, abe nesiqiniseko sokuthi udaba lolo luyalunga njalo kondise ukwenzela ukuthi eqinisweni yindlela yokuthi uhulumende afanele ukuthi aqhube ngayo. Yindlela ngoba uhulumende ufanele aqhube indlela yokuthi azwe ukuthi abantu bona bathini andibana ukuthi athathe amanyathelo. Uhulumende yena ukhona kodwa uhulumende ubusa abantu but nxa kungela bantu akula uhulumende. Yiko okuqakathekile ukuthi azwe izikhalazo, azwe into ekunye umongikazi ukwenzela ukuthi babe ngohulumende oqondileyo, babe ngohulumende owazi umsebenzi wakhe. Kodwa indlela abathengisela ngayo ukuthi bathathe inyathelo leyo abalithe teyo into embilala ngoba kakhulu sesithengisela esengani uhulumende lo esiyakuye sekunguhulumende mhlambe sefuna ukusithengisela ukuthi usetshengisa ama-signed dictatorship.
Alubana ethe waya emthethwandaba lumongikazi Dube ngokubona kwakho wayaphikisa ukuxotshwa kwakhe umsebenzi umbona ephumelela yini?
Uhlupho lapho lukhona babunkomo ukuthi indaba zasekhaya emthethwandaba ziba luhlupho ukuthi kusuka bazithatha azisabanga imithethwandaba ezimele yodwa sekwaba imithethwandaba ukuthi amajaji asemthethwandaba aqalaze emuva aphakaze kuqala ukuthi onguye ovuse leli cala emuva ngale kungabe kungubani. So yilabo bokulohlupho khona ukuthi kade bezajika njalo kutela ukuthi noma bethethula isinqumo sabo kulokho kuqhalazwa kukamongikazi kade bezaqala bakhangele mhlawumbe uthole ukuthi ngabe thole ukuthi into le isuka kuhulumende kube nzima ukuthi baphawule okuyiko okufaneleyo noma baphawule beqondisa into eyiyo eliqiniso. Kodwa-ke khona lilungelo lakhe umongikazi njengomntwana weZimbabwe ukuthi akhulume into efisayo.
Umnumzana Diva Dube ulwela amalungelo oluntu lapho-ke limzwe ixoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 ekwelebhilithane. Kwezemidlalo lamhlanje abenhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association bathi ngomnyaka ozayo umncintiswano weZimbabwe Open uzakuba ngowezinga laphezulu njengoba belenhlelo zokunxusa abadlali bakwele Gipite bona abahamba phambili emhlabeni jikelele. Intethelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Isiphathimandla senhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association uLucky Mlilo uthi umncintiswano walo nyaka wabungenwa ngabadlali abambalwa abavela kwamanye amazwe agoqela eleNigeria, eleZambia, Malawi, Swaziland kanye leSouth Africa. Njalo ngomnyaka ozayo bazakhuphula izinga ngokubiza abadlali bakwele Egypt bona abazintshantshu emhlabeni jikelele. Abadlali laba abavele kwamanye amazwe yibo abafike bathatha izicoco ebezidlalelwa. Njalo umlilo uthi kuzamele abadlali bakwele Zimbabwe bakhweze amasokisi ukuze baphinde njalo beqale ukunqoba.
Kutsho ukuthi kumele sidonse amasokisi esibili. We haven't won ama singles for obaba in a very long time. Omama actually sike sawina 2 or 3 years ago. Ama doubles sike sadominator esibili. I-team ikaMike Burns loNesby ike yadonsa 12 years consecutively iwina. Yasibrekwa that spell ngabafana beSouth Africa and yibo abawina
Onqobe umncintiswano wabesilisa ngoChristos Potgieter yena waphakamisa isicoco ngomnyaka ka-2016 njalo lo nyaka unqobe uGundanji Kalengo oyisizalwane saseZambia nge-3-0. UPotgieter ubambisane lomngani wakhe uJimmy Sheepush laye ongowaseSouth Africa ngomncintiswano wabesilisa abadlala bebabili banqoba uMike Burns loNeil Nesbitt nge-3-1. Ucelela besifazane unqobe uYemisi Olatunji oyisizalwane selizwe laseNigeria yena unqobe udade wabo uBusayo nge-3-1. UPotgieter loYemisi bathole inkulungwane zamadola ngamunye ngemva kokunqoba kwabo lokhu ngomncintiswano wabesilisa asebekhulile kudibane izizalwane zelizwe leZambia. Kwathi uPaul Chanda uyophakamisa isicoco ngemva kokunqoba uFelix Chilufya nge-3-1. Ekhuluma nentatheli zindaba ekupheleni komncintiswano uPotgieter uthe uyathokoza ngendlela umncintiswano weZimbabwe Open oqoqwa ngayo ngabe Mathebeleland Squash Association okuthi ngomnyaka ozayo uzamema abadlali bakwele South Africa babuye bezoncintisa ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Bonike isikhathi sizasavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapolisa weZRP athi isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo weMDC Alliance uMnumzana Tendai Biti ubotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethandaba waphezulu oweConstitutional Court ukuphikisa isicelo esithulelwe idalelinye umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Silugqiba-ke lapha usihlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.